Ezindabeni zethu lamhlanje kungolwesihlanu mbalakazi 28, 2018. Odokotela asebezingcwethi ababizwa ngokuthi ngama-consultant doctors sebethe uhulumende insuku ezimbili ukuthi alungisise ingxabano yakhe labodokotela abasanda kugqiba izifundo ama-junior doctors abasekukhalaleni umsebenzi wonyanga yonke besithe balakho ukumanyana labo ngoba umsebenzi usubandela. Abenhlanganiso yezisebenzi elizweni jikelele eyeZimbabwe Congress of Trade Unions baxwayisa uhulumende ukuthi lonyaka amalunga abo azatshengisela ukukhonona kwawo ngesimo esikhona elizweni. Ukuswelakala kwemali kulezi nsuku sokusenza osiphatheleni bakhombi ngaphakathi betshintsha imali yaphandle kwelizwe yedola leMelika leRand beyitshintshela kuhlobo lwama-bond notes. Kuthi-ke kwezamasiko lokuzithokozisa ku-Woza Friday sivala umnyaka ka-2018 silabaculi ababili uFisane Moyo ocula i-Afro Pop kanye lo Esther Sibanda ocula uMasikandi. Bobabili bathi u-2018 ubungumnyaka wokulola amathalenta kukanti-ke ngo-2019 bazabe sebesidla izithelo nezithukuthuku zabo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala kwezempilakahle ngesikhathi odokotela beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa ebulenjini eye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingavuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni. Kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.